Akula nto embi ngesixwayiso lesabasenzayo. Kodwa okubi kakhulu ukuthi indlela abakwenza ngayo. Uhulumende kumele afundise abantu, ayenze umkhankaso wokufundisa abantu ngezingozi ze-COVID-19, kwabantu bakhuthazwe ukuthi baziphathe njani, kube yibo abantu abaziphathayo ngemva kokuthi abantu bezwisise ukuthi kwenziwani. Hayi ukuhlala sithwalelana izingodo, sethuselana ngokubophana lento ezinjengazo. Nalezo futhi uzathola ukuthi kule corruption engayenziyo ukuthi bangaze bethusele kanjalo laba amapolisa abazayo bekuma roadblock babese bethatha ama chance ke ayisixwayiso leso esethuselayo esokuthi badizise ke abantu. Uzathola ukuthi abantu banye abazahamba abantu lapha abakhona kodwa bese hamba bekhishwa izimali emgwaqweni, into eyaziwayo yonke lasonto eyimfihlo eZimbabwe ukuthi amapolisa ema roadblockini vele kungavele kungani kuyethuselwe kanje babese bethola ama chance okudizisa bethathela abantu izimali. Uhulumende kafunde okungejana labantu, abantu batshelwe kuhle ukuthi hayi bantu sizalwane ngekhefuleli senqabeleni ukuhamba endaweni ezishiyeneyo ngoba singahamba sizamemethekisa ubhubhane le-COVID-19. Akula muntu ofuna ukubamba umkhuhlane we-COVID-19.
Njengezinkonzo liyakwamukela lokhu yini ukuthi abantu benqatshelwe ngalolu hlubo, njalo labanye abasezikolo zema-boarding bengenelisi ukuthi beyethekelele emakhaya abo ukuze bayithokoza labanye ngekhefuleli lephasi.
Usisimo kasikho lula sekusigaba sisithina i-new normal. Ubhubhane lo-COVID-19 lukhona luyingozi. Lanxa kumnandi sibili ukuvakatshelana nezihlobo lokuthi kunje sokuba kuseminyakeni ukuba senza ama-conference sibuthane sibe ngu-5,000. Kodwa kade sikasenilisi ukwenza njalo ngenxa yokuthi isikhathi esikiso yisikhathi esinzima. Kodwa ke lanxa kunjalo bekufuze ukuthi sekwe ngenxa yokuthi siyazi ukuthi kulengozi enjani. Ungaba lomzali ohlale ethwele ugodo, ehlale ethwele istrobo, kuphele sethusela abantu, abantwana kabakhululeki ekhaya.